Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani sibuka indaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcinisihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa.
Iphathi yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kule nto engakusuthisiyo kule ndlela yokuhambisa isikhalazo sakho.
Kodwa bakhona abasekeli baleli bandla abakhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga ngemfanelo.
Abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithwa khona ongumbaxandela.
Uhulumende wele Malawi usesole owe-South Africa ngathi yikuvimbela umongameli welizwe lakhe umnumzana Lazarus Chakwera egcekeni lendizamtshina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo okucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka e-South Africa okwenziwa ngumprofita uShepherd Bushiri waya Malawi.
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi.
Lamuhla siyaqhubeka ngohlelo lwezokulima esizalethulela lona nsuku zonke kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcinisihlalo webandlaleli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa. Ngalokho usebuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba ngumgcinisihlalo. Kesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, siyalivikela ukuthi iMDC ikholwa lokho okuthiwa yi-due process okutshengisa ukuthi thina singabantu esilandela indawo sicubungule lalo lecala ephiwe isikhathi sokuzikhulumela. Ungabona uthonisa umuntu ungamphanga isikhathi ukuthi ezidifende into yonke ize. Siyalivikela ukuthi uChairperson weBulawayo Women Assembly uLeader Masocha kuba elihle ufunyanwe yicommittee eyasethwa yiNational Council MDCA engalacala. Njalo sibona ukuthi sehlukumezwe ngabantu ababona ngani yena wagcina ethengisa kanti laye waba yi-victim. Sibonile ukuthi wabhaxazwa laye ulemvimvinya lezilonda elingazaziyo kodwa ngabanye abantu abangazange bakwazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Akhona amanye amalunga aleli bandla kobulawayo akhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga kuhle okokuthi uMasocha engaba elecala. Omunye walaba ngumnumzana Ephraim Sibanda. Kesizwe imbono yakhe.
Kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions akade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithwa khona ongumbaxandela.
Manje indaba yona le ekaMasocha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedithibele ngalokhu akade bekuzile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenze layo.
ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukamasosha layenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo?
Ngibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo, so abazange bejule. Ngokubona kwami ngibona ngani bokuvuze bephinde investigation yabo beinvolve abantu abaningi, njalo kulabantu abaningi abangatestify mayelana lo muntu lo, ngoba umuntu lo ubesewonile sibili ubetreatena abantu, ubethumela abantu amamessage etipisa abantu anane bamesaba ngoba uyevele engumuntu otreatena abantu. Njalo uke kusithi endabeni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyuka bemphethe, ubesiba khona ebotshwa but aphume, ubufakazi bukhona bugcwele. Njalo ngibona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba le bayihlekile sibili.
Lo ngumnumzana Ephraim Sibanda, ilunga lebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa laye uMasotsha ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Hayi akulantembi mne wethu, nqabe khona abathi abamukeli. We are a democratic party, we akula muntu ofoswayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kule nto engakusuthisiyo, kule ndlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi, utsho umbono wakho ngempumela yecala ebengiletheswa. Nqabe khona abangasuthisekiyo, hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo, ngikubona kwabo. Njalo nqabe nobufakazi ngiyabamukela kela, njalo bayakwazi bonke bamele bebuse ngapi. Njalo mina kuza ngincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo, ngoba nqabele ubufakazi ngasebenza nama CIO. Kuza ngceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxa kade ekhona, yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nqabele ubufakazi kababuse lapho mele biye khona.
Njengoba sekukhanya sobala ukubana bakhona abangani abahambela nilawe bafuna uxotshwe abasebandleni, manje njengomgcini isihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenzakala olunye ulutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics. Kodwa mina hayi angilwi labo, njalo angilani labo, njalo angidize qhakala ngabo. Mina ngiyenza engikukhetheleyo, njalo ngizayenza engakukhethelwayo.
Sela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kuka Mtshehiwa lokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu, abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani uyithreat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo, ngithi take for instance we are now approaching 2023, umuntu nxa elama interest ukuthi mhlawumbe since mina ngingu-chairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa u-chairlady lowu, kumbe u-chairlady lowu ngiyongaba le upper hand, uyakulwisa yena lowo muntu. You find ukuthi every time abantu bangikhona becabana ngabantu abalama interest for 2023.
Lo ke ngunkosazana Tendai Masotsha, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi afika phose ayisikhombisa 68 abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo. Iningi labantu laba njengakuthange ngabesigaba seMathebeleland North, kuthi abalichumi lasithupha 16 ngabakoBulawayo, abahlanu ngabeMidlands, kuthi abeHarare 4, labalichumi lanye abeMathebeleland South, oyedwa ngweManicaland.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lweMelika. Zulu bendaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Uhulumende wele Malawi usesole owe South Africa ngathi kuvimbela umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera egcekweni lendizamchina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo emenqabela ukuthi asuke ndawonye lequla lakhe ele advanced team. Lokhu kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka kwele South Africa ukwenziwa ngumprofita Shepherd Bushiri owaya kwele Malawi yena elecala alithoniswayo kwele South Africa. Incwadi elotshwe izolo lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eMalawi ithi uhulumende weSouth Africa kanikanga izizathu eziqinileyo ngokwenza lokho. Uhulumende wele South Africa usanda loba incwadi ye warrant of arrest edinga ozibiza ngokuthi ngumprofita umnumzana Shepherd Bushiri wetheswa amacala ukuqilibezela abalandeli bakhe kulelo lizwe njalo osanda kubaleka eMalawi lonkosikazi wakhe uMary ngemva kokukhululwa esitokisini ngemali yesibambiso sebail. Lanxa engabaqambanga ngamabizo uhulumende weMalawi uthe weSouth Africa engabe emjezisa ngoba ecabanga ukuthi nguye owacaphisa uBushiri. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza umkhokheli wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum oyingcwethe ecubungula ezemthetho umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi amazwe lawo mabili engabe esisilwa na.
Ngeke sifunde okuningi ngokuthi mhlawumbe kukhona ukuxabana okungasuka lapho, kodwa njengoba uhulumeni waseMalawi esebhala istatement kudluliseka ngongqongqoshe wezangaphandle kusho khona lokhu mhlawumbe sizothola na impendulo esuka kungqongqoshe wangaphandle kwale South Africa. Engicabanga ukuthi akungeke sifunde okuningi kukho ngoba isingaba yinto engalungisiswa lapho uhulumeni waseSouth Africa sengabuya achaze khona ukuthi imbangela eyenza ukuthi bagcine besuke ngesikhathi sasingabekiwe kube kuyi yini njalo ukuze kube khona ukuxoxisana phakathi kwabahulumeni ababili.
Sesikhangela ukulotshwe nguye umfundisi uBushiri ukuthi wesabela impilo yakhe yikho ebaleke waya elizweni lakhe. Ukuthoni lokho kwezomthetho ulelungelo lokukwenza yini nxa yibona ukuthi impilo yakhe isengozini?
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi. Kusafanele khona ukuthi azazichaze ukuthi lokhu akwesabayo akubonayo ukuthi kuyini acabanga ukuthi kungaba yindlela mhlawumbe engayenza ukuthi avikeleke njengomuntu nomndeni wakhe asebefakwe phansi kweso elingalihlanga ngohulumeni owase South Africa. Singaphinde sithi singabheka ukuthi akaqali ukuvela enkantolo uBushiri ngalesikhathi. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelile uke wavela futhi njalo, kanti kunempahla yakhe esike yathathwa, kwabe nenkulumo eziningi ezizona kazithanda abafundisi abasuka ngaphandle kwelase South Africa ngoba babuye ufuneke bahlale emazweni abo. Lezo inkulumo nalezo zingaba yizona-ke ezingagcina zenza ukuthi umnumzana uBushiri asho ukuthi ubevele ehlukunyezwa ngoba nakho belandelelwa kungenasizathu. Kusho ukuthi bafuna nje mhlawumbe umcebo wakhe, okusho ukuthi ngaleyo ndlela kungagcina mhlawumbe sokube nokukhulumisana ukuthi ukuzanywa kwakhe inkantolo icala lakhe lithe likhulunywe khona le ezweni laseMalawi. Uma kuyukuthi ubona ukuthi mayengeza lapha kungaba khona ukungaphephi njalo kungaba khona ukuthi umthetho ungatholakali usebenza ngokufanele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa usethe bayadingwa wathi u-ishwa i-warrant of arrest. Kungabe kusichoni lokho ilizwe leMalawi lingamletha kwele South Africa okunye extradition?
Ngoba isivumelwano sokuthi abantu ababaleka emthethweni siyaphila phakathi kweMalawi, sokungenzeka khona vele ukuthi umnumzana uBushiri ajikiswe ngokusemthethweni. Kodwa siyazi ukuthi eminyakeni embalwa edlule iSouth Africa iyehlulekile ukukhipha uAlbashir ukuthi aye enkantolo ye-ICC, okusho ukuthi iye yangawulandeli umthetho we-extradition. Ngokunjalo kusho khona ukuthi nanamhlanje siyabona ukuthi iMalawi singagcina nje ithe ibona sengathi isizalwanisayo asizukuthola ubulungiswa ma sisima phambi kwenkantolo leSouth Africa, ngoba amacala sewethisiwe ukusukusela nokushiselwa impahla yakhe kulisonto lakhe akade enalo lapha kwelase Pretoria. Kukhomba khona lokho ukuthi ungathi ngumuntu obesekahlukunyeziwe. Kanti njalo siyabona ukuthi ungqongqoze owazasekhaya uMinister of Home Affairs
uphinde njalo wathi use South Africa kungekho emthethweni njengoba nje bekubekwa namacala ukuthi amacala nje akade selokhe eqala ukubekwa angenza uhulumeni weMalawi abone sengathi lokhu nje bese kuyiqondana ngqo nomnumzana uBishiri ukuthi ahlukunyezwe ngoba engasonisizwana neSouth Africa.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amatitshala asemukele ukukhwezwa kweholo lawo nguhulumende ngesilinganiso esedlula amakhulu amane, 41. Umbalisi othola imali ephansi usezahola imali ezinkulungwane ezifika phose amachumi amabili, 18,000 Zimbabwe dollars. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uphawule uhlelo olutsha olokuvuselela umnotho oluthiwa yiNational Development Strategy 1. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ukhuluma loNcube endaweni yase eBlamshe. Mina okwami kusenhlizweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi lamazwe aseAfrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni aseAfrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe aseAfrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke eAmerica ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami ngiyabingelela. Mina ngihloniphana inkomo ngilapha eJohannesburg. Okusenhlizweni yami njengakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha kuyikufisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwaBulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manje. Kuyikho lokho okusenhlizweni yami mhlakazi, ngiyayibongela.
Linjani balaleli, linjani basakazi? Hayi mina ngiyaphila. Hayi ukhetho lwe-America lwe-Melika mina ngibona lohambe kuhle loze kade ngekho. Umuntu uma kuyukuthi vele ngaphathe kahle abantu, kumbe uma kuyukuthi umuntu uyabe bona ezinye izinkinga ezihlangana labantu ezihlangana lozulu kodwa ebe sesenza ngani kaboni, sikhangelele wona lo mkhuhlane owenzakalayo okhona kulezi nsuku owe-COVID wawuthatha lula uDonald Trump. So uma kunjalo kungcono ukuthi ungene omunye umuntu ongakwanisi ukusiza abantu. Hayi kuhle kakhulu okwenzakala e-America. Mina ngiyakubongela ngithi Joe Biden nansi isihlalo, bamba kuhle abantu, gcina kuhle abantu, nakekela abantu besizwe sakho, ubancedise kukho konke, bengagcini begcwala emazweni njengathi thina maZimbabwe esesigcwele phandle ngenxa yokuswela ukuthi singabeka netafuleni. Akula msebenzi eZimbabwe, akula lutho olwenzakalayo, umgwaqo ngamankobonkobo, izalukazi labokhulu bayazidubekela, akula lutho abalutholi abaholiswa kudla ngithizini. Hawu Nkosi yami, kanti ukungatshintsha nje ungena omunye ungaba njani.
Ngiyalibingelela ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa. Ama-elections e-America ahambe kuhle mpela, kodwa simangazwa ukuthi bezingazuthi e-America ingaba lo muntu ungaba nobuqholo obungaka ayala ukuvuma ukuthi udliwe. Kuyamangalisa lokho ngoba siyazi kuyi-leader ye-democracy i-America.
Injani msakazi labalaleli bakaStudio 7, igama lami nguSir Prince Nqobizitha Zitha Khumalo. Ngithanda ukubonga kakhulu indlela ukhetho le-America oluqhutshwe ngayo, bekulukhetho olukhululekileyo. Abantu bebefrika ukukhuluma loba yini, la ma-results kade khulunywa kungela muntu ozakubotshwayo lokuncindezelwayo. So hayi sifundile lathi abantu beZimbabwe ukuthi ukhetho olukhululekileyo lwenziwa njani. Hayi siyabonga, sure. Sibonga lo Studio 7 akade sinika indaba ezinhle. Qhubekani linjalo basakazi. Siyabonga.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti uyenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Wabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa kwethu uthengiwe Bhebhu, isele imali kaChamisa. Hambe emnike uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe eyelusidilizela iphathwe naBhebhu.
Salubonani basakazi eStudio 7, nangubhanda moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village, Ward 9, Makhulela, Plumtree, Ulilima West. Basakazi, mina ukhetho lase-America ngendlela engibona ngakhona lulungile. Luyafundisa amanye amazwe, amanye ama-government ukuthi bebe nama-free election. Kodwa-ke ama-Republican ngiyabona ukuthi asebenzisa ubugebengu ngoba yibo vele abamhlophe abalobandlululo abasebandleni ama-Republican. Ama-democracy siyabongela ukuthi awine ngoba ake aba lesandla ekukhululeni kwaMandela. Ngani amanye amazwe ayafunda ku-America ngalokho ekwenzayo. Hhayi, sizabone kupheleni-ke kokubala kuthi khona ma-edle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umnumzana Joe Biden onguye othiwa wanqoba kukhetho olwenziwe ekuqaleni kwenyanga yonale uthi nxa umongameli Donald Trump engala elokhu engafuni ukuqala imicimbi yokumqhubela intambo zombuso, kuzaqhubeka kusifa abantu abaningi ngegcikwane le-coronavirus. Esethula amazwi akhe izolo, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi uTrump aqalise imikhuba enziwa phambilini kokugcotshwa kwakhe ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Savele satshelwa kudala even ligqwetha lakhe elisejele khona manje lakhuluma igqwetha lakhe ukuthi lo muntu kumele limqaphelisise limnanzelele ngoba angadliwa ukhetho. Kungenzeka ukuthi ayalu ukuphuma esikhundleni esihlalweni. And then sakubona even sokuyiwa towards ukhetho lapho ayesebona khona lokhu abathi ngama-polls ecacisa ukuthi ungathi ukhanya edliwa ngumnumzana uBiden ngemajini enkulu kakhulu. Waseqala-ke uTrump ukutshela abantu bakhe ukuthi hhayi vele the only way ngingadliwa ngakhona yikuthi babe berigile ama-elections. Waqala indaba yakhe ukuthi ama-mail-in votes, yena ekwazi kahle kahle ukuthi kule gciwane le-COVID abantu abaningi ba-encourage ukuthi bavote early, bavote nge-mail. Yena wahle waqala ukutshela abantu ukuthi kuzoba le rigging, i-rigging yakhona nale yozenza ukuthi ngidliwe, otherwise mina vele ngiyawina. Eqamba amanga ngoba nanku lingakhangela even i-popular vote, udliwe uDonald Trump nge-more than 5 million.
Ngokubona kwakho kungabe kukhona yini ubufakazi obuthiwa bukhona lobo basebenziswayo ukuqilibezela umongameli Trump kukhetho? Kungaba kulo kukhona yini okubambekayo?
Akukho nje ubufakazi obubambekayo obungalethwa nguTrump enkundleni yenkantolo obungatshengisa ukuthi kwaba lokuqibelezela okwaba khona. Ama-journalist asedingisisile, adingisisa kuma-state wona la uTrump athi kube lokuqibelezela khona, abafana ama-state afana ne-Pennsylvania, i-Michigan, i-Georgia, i-Arizona, bonke nje. And abanye bakhona engingathi yibo abakhulu bakhona endabeni zokhetho lelo lokubalwa kwakhona, abanye bakhona ngama-Republican abaphuma kweyakhe iparty. Bonke akekho ngisho ngoyi-one othe kube waba nokuqibelezela abakubonileyo. So uTrump abukho ubufakazi alabo, and siyabona even amagqwetha amaningi ade zama ukusebenzisana laye kuyo le challenge yakhe eyama-cases ona la waseqalile ukumchiya ngoba ebona ukuthi udaba lola ula lapho luya khona nje ngamandlwane nje. NguTrump nje ongafuna ukuvuma iqiniso lokuthi udliwe lukhetho and udlalisa isikhathi sabantu. So siyabona thina nje uTrump ukuthi Kona manje usesebenzisa udaba lona lelo ukuthi ari lokho ekhokhelwa izimali ngabantu ubusy lapha ngaphandle wenza fundraising. Utshela abantu ukuthi sinida imali ukuthi silwisane le court le udaba lolu.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Namuhla siyaqhubeka ngohlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Namhlanje ke sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems, umnumzana Vumani Ndlovu. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani esigabeni seMathebeleland North lapho asebenzela khona.
Abantu badidekile kakhulu ekuthini okokulimisa kuyasilela, inkomo zafa ikakhulu nyakenye, abantu kabala drought power yokuthi beqalise ukulima kuhle, kukanti nalabo abalima okukhudlwana singathi kumbe abasemaplotini bakhathazwa ngama-cost okuqhatha ama-credit. Sikhangelele ukuthi izinto ezifana le-diesel zichajwa nge-forex, so kuba lokunzima kakhulu ekuthini balungiselele ukulima. Sikhangele izinto ubunzima obufana labona lobo, basuka futhi batheneke amadolo ngenxa yokungasaqondakali komumo womkhathi, ukuthi akusabaniki njukuntu ukuthi baphatheke kabanzi kwezokulima. Sikhangele ekuthini kule minyaka ephose efika emithathu emine ilandelana abantu bengazuzi lutho emasimini, kungakho-ke sebedideka.
Iyatholakala na inhlanyelo ngentengo abantu abayenelisayo, njalo leyo okuthiwa iphiwa uZulu kungelambadalo nguhulumende bayithola yini?
Si, okunye kumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleleni lapha ukulima abantu bakhathazwa kakhulu yintengo yenhlanyelo. Abantu abazi ukuyenelisa intengo yenhlanyelo ebiza izinkulungwane zamadola. Ungabhodabhoda emavinkilini uyafumana ukuthi i-10 kg ibiza imali efika 6,000 RTDS, imali yeZimbabwe, kukanti ngedola leMelika engxenye iyabidlalela khonapho kubo 40-45 US dollars, okuyimali enkulu kakhulu ekuthini abantu bariske ukuthi bayikhuphe, njalo kungasaqondakali ngezomumo womkhathi lokuthi kabalayo iqiniso, abantu kabalayo leyo mali. So kuba nzima ukulungiselela
njengoba izulu lingasaqondakali ukuthi liqalisa nini ukuna lokuthi liphele nini. Ungacebisa usithini abalimi ikakhulu ngalezi nsuku baqalise nini ukulima?
Esingakucebisa izakhamizi ukuthi zisebenzelane ndawonye kakhulu nabezokulima abe-agritech, bebasebenzise kabanzi bebuza ukuthi bangenza njani, kukanti behlale njalo bengabantu abalandela ezomumo womkhathi ukuthi zininjani, ukwenzela ukuthi babone ukuthi bahlanyela mhlobo wani wesilimo. Ikakhulu nxa izulu lingani kalikho kakhulu endaweni engani izulu kalikho kakhulu, kwanzile ukuthi izilimo ezinjengenyawuthi amabele kube yiwo enza ngcono. So abantu kuqakathekile ukuthi benanzelele ukutshintsha komumo womkhathi, bengaze bandisa kuphela umumbu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MTC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcinisihlalo webandla leli kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha wasebenzelana nensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uTawanda Mtsheyiwa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.